So we see card is in Dabago VOA in Debele.
Lingali vuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 21 Mpandula 2020 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, igcikwane le coronavirus liqhubeka lisiba nganeno elizweni, kubika abogatsha lwezempilakahle abathi akula obulewe yi COVID-19 izolo. Umkhokheli webandla le-MDCT unkosikazi Thokozani Khuphe usekhuthaze umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abophe ziqine avuselele umnotho welizwe. Kambe ukusetshenziswa kwebizo lokuthi MDC Alliance kukhetho oluzayo kungaba kusemthethweni na?
Indaba yegama uzokhumbula ukuthi ngo-2017 ubaba uTswangirayo ulontshe lokhu abakubiza bethi MDC Alliance.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Le coronavirus liqhubeka lisiba nganeno elizweni, kutsho abegatsha lwezempilakahle abathi akula ngitsho loyedwa obulewe yi-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abalitshumi lanye ababanjwe leli gcikwane. Lokhu kukhuphule inani labalegcikwane leli elizweni laya kunkulungwane ezedlula isikhombisa 7683. Asebebulewe yi-COVID-19 bedlula amakhulu amabili 225. Umkhokheli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele abophe ziqine abone ukuthi uZulu uyathola ukudla okweneleyo lezinye indingeko. Ukhuphe wethule la mazwi emkhosini wokunanza iminyaka engamachumi amabili lanye ibandla le-MDC labunjwa. Ngesizwe amazwi akhe ekhuluma emhlanganweni lo wenzelwe esigodlweni sebandla iMorgan Richard Tswangirayi ngomgqibelo. Lawo ngamazwi kankosazana Thokozani Khuphe umkhokheli webandla le-MDCT. Siphinde saxoxa lesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni othi ibandla leli lingasebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance ngoba yilo elavunyelwa ukuthi lizasetshenziswa ngesikhathi leli bandla lisakhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tswangirayi, okungaba kusenza leli nyathelo lihambelane lesinqumo sedale le-High Court. Idale le-High Court lanquma ukuba uMakhuphe nguye wayemele athathe intambo zombuso ngemva kokubhubha kukamnumzana Tswangirayi. Ngesizwe ingxoxo esiyenze lo mnumzana Phugeni.
Layi bekumnandi mangabe ube nethuba lokuthi ubone ividiyo, hayi bajabulile ngempela abantu ukuthi ama kungaphinda kwenza kahle ukuthi impilo zabantu zibe ngcono. Kodwa kungaba kahle ma kungabusa thina siwine nje ama-elections sithathe umbuso impilo zabantu zibe mnandi kube njani.
Daba olusemlonyeni wabaningi ludaba lwebizo lebandla leli elokuthi MDC Alliance. Ungasichazisela ukuthi lina njengebandla lizalisebenza njani leli gama?
Indaba yegama uzokhumbula ukuthi ngo-2017 ubaba uTswangirayo ulontshe lokhu abakubiza bethi MDC Alliance. Isivumelane ke sasenza lezi inhlangano lezi ngezokuthi upresident we-MDCT uzoba nguye upresident we-alliance. i-alliance ngamafithane i-US isebenzisa masibamba ama-elections ukuthi siwabamba ngegama le-alliance ngoba yinto esayiqalayo siqalela wona ama-elections lawo. Into esikhona manje ngeyokuthi ikhodi yathi yona umama ukhuphe nguye obokumele ukuthi mawababuthwa ngirayi echiya isihlalo umama ukhuphe abe ngiyothathayo. Uzokhumbula ke ukuthi ngo-2018 babuthwa ngirayi eJona hayi bamgcwalela umama ukhuphe bathi lindebele litizidenda ngabuyela emadebele nakulaa muntu wesindebeleni wangabusa iZimbabwe bamvalela endlini bafuna ukumtshisa njengalokhu ababekwenza babiza ama-dizident ngomusa wenkosi lalisini izulu indlu yangasalumathi. So indaba le yahamba yangena ecourt ize yarula-ke mhlaka 31 March icourt ukuthi hhayi into eyenzekayo imbi umama ukhuphe nguye wasakusithi ubabuthwa ngirayo. So lokho kuchaza ukuthi umuntu onguye ongu-president we-alliance nguye umama ukhuphe ngoba i-MDCT yiyo uleader ye-alliance yithi esiphetheyo yithi esitshoyo ukuthi kuhamba kanjani kwathini kwathini. So sizobona-ke ma sokufikile ukhetho ukuthi siqhubeka ngalo igama lethu lesaliqalayo esilungiselela ukhetho noma senza kanjani.
Umnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Kunjalo nje udaba lokusetshenziswa kwebizo le-MDC Alliance libandla le-MDCT sokudale inkulumo. Abanye besithi kumele leli bandla ele-MDC Alliance lidinge elinye ibizo, kodwa abanye ngabathi kumele liqhubeke lisebenzisa leli bizo. Sixoxe lesiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Njengebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngobaba u-Advocate Nelson Chamisa, ngasila linye icebo lokuthi singathi sifuna ukuthi sitshintshe igama kathesi sibalekele abantu bezanu omonzora labokomiti labokhophi. Sizasebenzisa lona lelo gama ngezindlela zonke ezikhona. I-National Executive Committee bilomhlangano kumalanga amalutshana apheli adlulileyo, yasisithi yona-ke hhayi sizaqhubeka sisebenzisa i-MDC Alliance lanxa sikwazi ukuthi iZANU-PF ke lalaba abaqanjiweyo bazama ukuthi balidilize lelo bandla. Ikho kuzaba nzima ke ukuthi bona balisebenzise ngoba ligama lethu siyangena kukhetho ngo-2018 silisebenzisa, sihambile kuCongress yeGweru ngoMeyi umnyaka ophelileyo siyi-MDC Alliance. Ikho ke hayi sibalindele sizababona ukuthi bazama ukuthi bayenze njani, kodwa ke kwakathesi ke isinqumo senhlanganiso sithi siyi-MDC Alliance ala siyi-MDC Alliance sikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa.
Manje nxa kuyikuthi bengaphumelela bencintise ngebizo lona lele lithi Alliance, aliboni na ukuthi bekungcono lidinge elinye igama elebandla, kumbe ikhona enye indlela elizayisebenzisa ukuthi lenqabele ukuphambaniseka kwabantu nxa bevota?
Lolo daba olukhulunywa ngomonzora okhuphe labokomiti ukuthi bafuna ukusebenzisa igama elithi MDC Alliance lugama nje oluhlekisayo olusuka lutshengisele obala ukuthi ngabantu abasebenza lebandla leZANU-PF, ngoba okokuqala bathi bona i-alliance kayisilo bandla lezombusazwe i-political party, kodwa kwaba kuhlangana kwamabandla amaningi athile hlanganela ukhetho luka-2018. Bese sizibuza ukuthi lawo mabandla ehlanganele ukhetho luka-2018 balawo yini bona bengomonzora labokomiti labokhuphe, okuliqiniseka ukuthi lawo mabandla kabalawo. So yabe siyi-MDC Alliance ke evela ngapi? Kodwa ke siyakwazi ukuthi nxa usebenzisana leZANU-PF konke kungenzakala, ngoba iZANU-PF ilenjongo yokuthi idilize ibandla le-MDC, ilenjongo yokuthi idilize umkhokheli walo u-Advocate Nelson Chamisa, kodwa kuyinto ke ezaba nzima.
Umnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News lithi ababalisi sebephelelwe ngamacebo okwenza imali zokondla izimuli ngenxa yeholo elilutshwana wokuthi abanye babo sebesenza imisebenzi yokutshekeja. Lokhu kuvezwe isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala ezimtha umnumzana Wilson Mangena emhlanganweni okuqoqwe inhlanganiso yewoza kobulawayo ngolwesihlanu. Iphephandaba le-Chronicle lithi uChristopher Luhaya nomkakhe uJacqueline Nitsa abaneshabhini edolobheni le-Victoria Falls babotshiwe ngeviki edluleyo ngemva kokugwaza omunye owayenatha eshabhini yabo bamdonsa amaphambili waze waqaleka. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7. Thina si MDC kaMakhupe MDCT sesilinde ngamehlo abomvu khetho. Sifuna ukuyina this time singayasi MDCT ka amakhuphe sibaningabi asikho ba asinginokuzwa nje abantu bengathi bathi akulabantu abazovotela iMDC kamakhuphe. Thina sikhona sibaningi noma nje singaveli sikhuluma ku Studio 7 kodwa sikhona sibaningi sizovotela umakhuphe awine. Kuthi iMDC Alliance abe thina isicelo sethu besicela ukuthi bangasebenzisi igama elithi MDC. Baqambe linye igama abangalicabanga noma bathi noma yini nje linye igama kodwa baphume kuleli gama lethi MDC. Hayi thina sithina siphelele thina sesilinde nje ukukhetha ukuthi sivotele umakhuphe awine ekhethweni. Siyabonga.
Uxolo msakazi, igama ngithwa uCosmas Moyo. Hayi ngiyabonga la muthi ngingenele phakathi kwalo msakazo ngoba ngumsakazo esesiwuthanda kakhulu esesiwufaka phezulu sibili ngoba yathi ngapha eGoli silalelana neStudio 7 ikho sikhona ukuthola izindaba zonke zasekhaya. Hayi ngiyabonga. Sanibonani lapho basakazi beStudio 7. Ngiyajabula ukuthi mangingena kuhlelo olunjengalololo lwenu. Ngithanda ukuthi ngincome kakhulu ngomsebenzi nomuhleli elisenzela wona ngoba umsakazo wenu siyawuncoma, siwufaka phezulu, siyawulalela ngemihla ngemihla ngoba yena likwanisa ukuthi lisithele iqiniso ngazo zonke izikhathi, konke okwenzakalayo, konke okuhambayo, konke okufuquzelayo, konke okuphaphayo sikuzwa ngani. Siyabonga iqiniso lelikhulumayo ngoba into zonke lisitshela zona yizo izinto esizibona zisenzakala, because sithi qhubekani sisiya phambili, sizasilokho silixhasa ngazo zonke izikhathi, sinikeza le mbono sasilayo lathi awu inkosi libusise. Ngiyabonga.
Njani njani zihlobo linjani Studio 7? Ngiyabonga ngomsebenzi wenu olisenzela wona. Ninganyamangala ukubana kathi yona i-Alliance ikhaliswa yini, yini ethoni bakhalisa namhlanje esokungabahlupha. Kathi yena vele okwakuvele kumele ebe ngu-president mubani, kanti ayisuye uThokozane Phuphi. Lokho kokuthi abantu singakhangela ukuthi ilizwe leli sokufanele ukuthi libuswe ngemihlobo kuzasihlupha abantu benkosi. Kumele sifone ukuthi wonkhona uvele wona iyona i-constitution. Landele imithetho, singalandele imithetho sizabona kusiba ngcono. Yonke into esiyenzayo sizayenza ngomthetho kulokuzenzela nje izinto zethu mahlayana. Ngiyeke ngisiya kulaba kuthiwa yibaphi labo abokudonate igazi laba abantu labahamba berobha abantu. Yebo, ye abantu laba badonate igazi behamba berobha abantu bethi bazabafakela izimali bengabafakile, khuluma amanga wodwa kodwa lapha bedonate igazi labantu. Kambe wehlile kufakela umuntu i-50 pounds engasebenziyo, 50 pounds nje engasebenzi lutho yokuthi umuntu ejuse, ukwehlula ukuthi umfakele yona i-50 pounds. Sure, lingahambili senza so abantu. Sure, zamanini ukuphatha kuhle abanye abantu. bana abahamba bedonetha igazi ebantwini banawo becela ukudonetha igazi ngamathosa anzima barobha abantu bethi kongikhona baza banikeza ama-50 pounds bathe besizofike thina lapho esholoti eqamba amanga.
Sanibonani, sanibonani basakazi be-Studio 7. Siyabonga, siyabonga inhlelo zenu ezinhle kangaka elisinika zona. Basakazi bethu, sijabula kakhulu uma sokuvula amabhoda. Kuthi mhlawumbe kuzoba khona okuvulekayo njengoba enzasi sokuwu-level 1. Siyabonga kakhulu. Bonga kakhulu le ndaba elisinika zona zonke isikhathi. Sacela abantu izanu, ixolele abantu, izanu ixolele abantu bantu. Sikhathele ngezanu. Nanku isizwe samaNdebele sizama ukuthi khona siphumelele. Umnango wakho uyasicindezela. Ube sobala ukuthi kafuni, uthe kafuni. Izinkosi kwaye vele ngoba isiko lethu leli phela kufanele izinkosi zibe khona, hayi ukuthi yena ngoba ufuna kube lezinduna, izinduna eyazi ukuthi khona uyazinika lokhu afuna ukuthi azinike khona. Inkosi phela ayithathi lutho, inkosi iqiniswa ngabantu bayo. So isizwe lethu kufanele sibe nenkosi. Angithi babe khona phela umsilikazi bawukhona kulo Bhemula, kanti manje kwalulane lokho hayi khona lindaba kufanele ifike phezulu khona le United Nations ngoba siyacindezela nje sicindezela ngayibo lawo abantu. Ayikho into yamaNdebele elungayo, siyabulawa ngapha, siyashaywa ngapha, hayi khona, hayi khona buthakazi, hayi khona okunje. So phela kuyenza abantu abantu abedileyo lapha lezi zuku zigcina ziphuma mpela zithatha ibhamu kuliwa, hayi khona lokho akulunganga lokho. Eqinisa ikhanda phela umnanga wakho uthi ye akukho lokho ye ilapha i-Republic. What is Republic? Yini Republic? Thina siyisizwe sikamthwakazi, asibo babo bangazosibona thina. Ngiyabonga, ngiyabonga sihlobo sami esiduke lo enandi tholesomina.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo. Ya, sithanda ukubonga uRamaphosa ngokusivulela ibhoda. Sibonga uRamaphosa kakhulu, upresident wabantu, ngoba nguye vele osekhangelelwe ngabantu. Lo mnanga kwavele kayazi lutho, usekuthongweni vele kayazi lutho, lokuthi usathuleleni nje engavuli laye, ngoba kuyafana vele mase kuvule iSouth Africa 100%. Yinto abantu abayibongelayo vele bebelinde khona abantu ukuthi kuvulwe ngapho, not eZimbabwe. Ngale vele abantu kwabandaba, ngoba abantu baziphandela bafana lenkukhu, bafana le nabantu bazidingile yonke into, abantu bazihluphekela vele basemlilweni wabo. Nasibongela nithi uRamaphosa ukhulula abantu, nanga kwasihlandabala vele kakula nto ayaziyo vele la mandla ukuthi ucabangane vele kacabange lutho, ucabangela nje ubona esefuna ukuthi izikolo zivulwe, and then ezikolweni lapha akula preparation yokuthi abantwana bevikelwe njani, bezwe njani ezikolweni. Ubone yalokubhadala amatiacher ayiwo afundisa abantwana, avula abantu abethu ingqondo, eyalokubhadala amanesi ayiwo aphethe impilo zabantu. Akula nto ayicabanga vele kula nto ayaziyo. Thina into esiyibongayo nje kuphela ukuthi uRamaphosa avulele abantu ibhoda, ngoba yena vele ukuthi ona umamela umnanga kufana nokumamela ingwane ingane maybe ene 2 years, ngoba vele kuyafana ukuthi umntwana akazi into vele kavele kula nto ayaziyo. Lo sicabanga ukutshontsha nje ukusela le corruption yebusayo ekhanda lakhe okubukela labukhulu bezanuclef la, akuyikho into ayicabangayo. Manje bayethula ukuthi abantwana bebavikele njani ku-corona. Vele i-corona eZimbabwe ngeke isaphela, sekuyindlela yokuhlukunyezwa abantu ngayo. Abantu bayahlupheka ntile, amazwe wonke azovulwa, ele Zimbabwe liyasala lilodwa, ngeke lisavula vele.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Ukubhubha kukamahluli wedale elimqoka ele-Supreme unkosikazi Ruth Bader Ginsburg sokudale inkulumo kulandela ukuchuchisa kukamongameli Trump ukuthi lolu daba lukamongameli Trump ukuthi kudingwe ozathatha isikhundla lesi ngesiphangiphangi. Kulabahluli bedale le-Supreme ele-Melika abayithobamunwemunye, abane bengabakhethwa bengabebandla lama-Democrats kuthi abahlanu ngabebandla lama-Republicans. UTrump olilunga lebandla lama-Republicans uthi kumele kukhethwe omunye umahluli lanxa ngesikhathi sombuso kamnumzana Barack Obama ibandla lama-Republicans lalithe akumelanga umongameli akhethe umahluli we-Supreme Court ngomnyaka wokhetho njengawonalo. Kumele umahluli akhethwe ngumongameli asekelwe ngamalunga edale le Senate lele House. Kudale le Senate eliyilo elilamalunga amaningi ama Republicans. Kulamalunga amabili nje kuphela awebandla lama Republicans asetheka wasoze asekele ukukhethwa kokamahluli. Kungaba labanye ababili akusoze kukhethwe umahluli oyabe ekhethwe nguTrump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, othi umuyi uGinsberg waphathisa kakhulu ekulweleni ilungelo labesifazane.
Ube ngumama owaqala izinto zomthetho zokuvikela abantu kuselesikhathi eside ekhona lapho. Ungakhangela even engakafiki eSupreme Court nxa usizwa indlela abesebenza ngayo labantu ukuthi nxa engakuvikela emthethweni endabeni yakho uphumelele kumbe kawuphumelelanga, ube ngakulahli, ubehlala lawe. Ngimangaliswe kakhulu ngomunye ubaba obekhuluma ngomama lothiwa uGinsberg, and ngizakhuluma ngakho ngoba angizake ngibuzwe umuntu okwenza lokhu. Uthi ubaba lo wabhujelwa ngumkakhe, wathi eqeda ubhujelwa ngumkakhe wathi yathatha i-social security benefits ofana nale pension nje, kwamanye amazwe wathiwa hhayi, umthetho we-America uthi khona ubaba nguye otshiyela umkakhe ama-benefits, hayi indoda kayithatha ama-benefits abomama. Ubaba lwana umama uGinsberg wamlwela waze wayithutsha indaba yakhe. Ubaba lwana wayithola imali yomkakhe. Uthe esuka lapho wahlala lo mama lwana beloku bejayelene bexoxa, waze wamchadisa ubaba lwana esechada lo mama owamthathayo ngemva kokufela kokuqala, waze wabuya wayichadisa labantwana bakababa lwana. So kutshengisa ukuthi ungumuntu obelwela abantu engalweli ukuthi ngifuna ukuthi ngenze imali ngawe. Ubelwela abantu because ubesibona isizathu sokulwela leyo ndaba. Siyakwazi ukuthi endaweni zabomama khona ngale Supreme Court namhla, nxa esengasekho yena nje, hayi obaba labanye omama, bakhona abanye omama base-Supreme Court abafuna ngale lo munye onjengalowo abafuna umfaka kathesi, olwela obaba ongalwela omama. Omama balahlekelwe kakhulu ngokuhamba kukaGinsberg, ngoba izinto zonke ezinjenge-affirmative action ezincede abantu abamnyama lapha e-America, i-Obama ke ebinceda kakhulu abantu abaswelayo labantu abamnyama bonke nje. Kwesinye isikhathi lamakhiwa la abanye abatholayo kwe-Obama ke bayenza ngani kuthiwa thina yithi sodwa abantu abamnyama esibenefitha ku-Obama ke bebenefitha bethule. Incede abantu abaningi kakhulu. Umama lo nxa engasekho nje e-Supreme Court kutsho ukuthi izinto zona lezo kazisavikelekanga, yikho ukwesaba kwabantu okukhulu esilapho.
Umongameli Trump ukhanya ejahile ukuthi adinge oza ngena esikhundleni sakhe umama lo. Ubona ungani uzaphumelela yini imizamo yakhe, njengoba kukhanya ama-Democrats besithi akumelanga ajahe ukuthi isikhundla lesi sithathwe ngomunye?
UTrump nguTrump. Ungambuzisisa kuhle namhla ukuthi kungani ujahile wona Trump ufuna ukufaka ukuthi ufake umuntu ozangena endaweni kaGinsberg. UTrump uzicabangela yena ama-election akhe ukuthi njobe ngumuntu othena i-election is rigged, i-election ikayenzwanga kuhle. Ngihlika engathe esephiki election ukuthi election kayenzwanga kuhle, ufuna ukuthi ngenxa yokuthi i-decision yenziwa i-Supreme Court, i-Supreme Court itholakale i-Supreme Court esupporta ama-Republicans e-party yakhe. Okunye futhi akujahileyo, uyakhangela la umumo olandelayo after i-election ukuthi yena kungenzakala ukuthi awine adle uBiden, but i-Senate uyabe engaselayo.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Yala BOP ingoma isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje uthi sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Umkhokheli webandla le-MDC uNkosikazi Thokozani Khuphe usekhuthaze umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abophe ziqine avuselele umnotho welizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa.